So we see card descend about VOA in the belly.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 1 kuNhlangula 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili kulumtshayeli owe ngendizamtshina yakhe wafa embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika. Kusolwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obedi Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umtshayeli wendizamtshina obhubhele engozini yokuwa kwendiza yakhe embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Izim Life ibika ukuba lingozi yenzakale emaphethelweni ombukiso lo wona oqoqwe yiMashonaland Flying Club. Ividiyo ethulwe ilinkundla iveza lindizamtshina igiqika emoyeni umtshayeli etshengisa ubugabazi bakhe. Kodwa ukhanya ehluleke ukuyisusa kuleso simo yasitshayeka phansi inengi lingananzeleli ukuthi besokuyingozi. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa lihlonzi kusetshenziswe idola leMelika njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2009. Ukuwa kwemali yakuleli mihla lamalanga sokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Emkambo we Reserve Bank of Zimbabwe izolo idola leMelika belithengwa ngamadola kuleli angamakhulu amathathu alesishiyangalombili 1:308. Ngeviki edluleyo belibiza 1:290. Emkambo wensitha khona idola leMelika libiza amadola eZimbabwe aphakathi kwangamachumi amane 1:400 kusiya kumachumi amahlanu alengxenye 1:550. Isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi sesifikile isikhathi sokuthi lilahlwe idola leZimbabwe.
Lokho kuyasitshengisa ukuthi kule nto engabambe ngakuhle kwezomnotho welizwe ngobuhlupho ngabona imali sisiwa uhlonze insuku zonke. Kusegcene futhi ukuthi lokho kukhomba ukuthi njengezizalo zalapha eZimbabwe abantu sebeyaphila nzima, abantu baza kudubeka kakhulu ngoba kusitsho ukuthi nxa seziqhubeka imali liluza amandla kutsho ukuthi intengo yempahla lama-services yakhwela. Ngezinye indlela kutsho ukuthi vele ukuphila eZimbabwe sokudula. Lokho ufuna ukwenzani ngoba abantu akuyiwa abarana amabhizinisi baza kunanzela ukuthi nxa befaka intengo zabo ama-prices lawa bawafaka besebenzisa i-rate yedola yeMelika. Kusitsho ukuthi nxa usuyiguqulela ngapha kweya kithi eZimbabwe kuba nzima ngoba yena le sizwa eyi-308 okwale iviki. Yebo kambe yekhona kodwa nxa sisiya sibili phansi ku-ground ku-market ayisiye esebenzayo. Kusebenza ile rate umkambo wobunyama esithi na i-black market rate yesebenzayo and sikhuluma kanje kathesi isikhona between 450 kusiya ku 500 idwala emelika elilodwa lesisho sokuthi sofa lolithenge 450 kuma 500 so akumalise lancaso kungapha futhi ereserve bank siba lento efana nawo kuyatshengisa ukuthi impilo yabantu bezimbabwe ayisenzima so ke leli dola selehlulekile ukubana lizimele so kusegcene uhulumende kuphela decide ukuthi hayi akalibeke iceleni engxenye akacaba ngenye indlela
Isiyazi ukuthi uhulumende wethula umthetho ovumela abantu ukuthenga izinto ezimqoka ezigoqela ukudla phandle kwelizwe kungelambhadalo yeduty. Ungathi kuyaphathisa yini lokho njengoba izinto zidula kangaka eZimbabwe?
Eqinisweni ukuthi abantu bezimbabwe abaphathiseki ngoba bona ababenelisa ukubana baphume phandle kwelizwe bayebuya lezo mpahla ngabantu abalutshana kakhulu futhi bona abo bantu ababuyela lezo mpahla ukuthi bazosebenzisa ukuthi bazisebenzise bona lezo mpahla sebebuya lazo ukuthi bazozithengisela abanye abantu and nxa sebezithengisa futhi sebesebenzisa enale irate esikhuluma ngayo enale black market eyokuthi idola emelike yodwa isithenga nge 500 kusitsho ukuthi La nxa sebuya lezo mpahla ukuthi abantu bazithenga kweneliseki ngoba ziyabe seziduro okwedlulisileyo. Kukanti injongo yokuthi kuncediswe. Njalo futhi phezu kwalokho, akuncedi kakhulu ilizwe leZimbabwe ngoba nxa usuvumela ukuthi abantu bayithatha impahla ngaphandle kwamanye amazwe balethe lapha kungelambhadalo. Ngezinye indlela usubulala amakhampani eZimbabwe oyiwo phela ayiwo la aproducer. Ngoba abantu sebezathi hayi nxa sokunjalo sebekhohlwa lezi ndawo zeZimbabwe ezilama-price aphezulu ngenxa yokuthi vele i-economy elizwe ifile. So kusho amakhampani ayatshone siyaphansi kuzatho ukuthi abantu beZimbabwe izisebenzi zilahlekelwe imisebenzi abanye. Ngoba amakhampani engeke abagcina esenazela ukuthi abantu sebethenga impahla ngaphandle. So yilo ihlupho olukhona ngezinye indlela le into eyenzakileyo ayincedi kakhulu abantu. Inceda abantu abalutshwana kakhulu kodwa babuya lapha futhi sebethengisa sebebulala abantu ngama-price ayisabekayo. So kusegcekeni ukuthi ezomnotho weZimbabwe kathesi hayi sezifile sibuloke ukuthi sezifike esimeni sokuthi uhulumeni zokuvala vuma ukuthi into le isiyalile. And okungenzakala nje abantu behlala besitsho ukuthi hayi. Impendulo kathesi ukuthi ke sifake ibhondi le eZimbabwe eceleni. Sebenzise yona nale imali yemzini idola lemelika okwesikhathi esithile kwenzela ukuthi at least senelise ukuthi umnotho welizwe ungathi uyaphakama ngoba kathesi umumo hayi mubi. Kusegcekeni ngoba le dola njengoba siyibona iyalapha eZimbabwe nxa uyiqathanisa emelika iphela amandla asuku zonke. So lokhu kuyatshengisa ukuthi impilo zabantu beZimbabwe sabantu sebephakathi kohlupho abantu bezehluleka ukuthi bahambe abantwana ezikolo abantu bezehluleka ukuthi bathole ukudla okweneleyo abantu bezehluleka ukuthi bathenge imithi nje ukuthi baziphathe nxa begula. So lo hlupho lonke loluhlala abantu beZimbabwe kodwa uhulumende ukhona ukukhangele ungathi kabona uzithulele kodwa kumangalisi ngoba uhulumende weZimbabwe wakathi eseqinisweni uhulumende weZANU-PF asela mpendulo ngama-challenge abantu abahlangana lawo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso emela izisebenzi iZCTU uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso yePost Independence Survivors Trust isisole isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obed Mpofu yena othi udaba lwegugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo ngoba luvusa amanxeba abantu bemandebeleni labeMidlands. Umpofu wethule amazwi la emngcwabeni kaChief Mabhikwa ngomgqibelo. Umpofu wayekhulumela phezu kwamazwi kamfundisi uSeni Sibanda yena otshele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kulumbuthano ukuthi udaba lwegugurawundi kumele lulungisiswe ngoba abantu bemathebelelende ababulawelwa izihlobo belokhe befuthelene. Sixoxele siphathamandla sePost Independent Survivors Trust umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ongumsekeli njalo wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change.
I-peace iyamangala ngamazwi kababa u-Obed Mpofu uma ephonga ukukhuluma ehlamasa esithi ukuvusa amanxeba eGugurawundi akuncedi ngaphandle kokuthi abantu babe lentuthuko. Kambe bazaba lentuthuko njani bona bayizigoga sibona ngani ikugolomba abantu abazifelayo abahluphekayo ababubulayo ngokuhlutshwa ngamazi omuntu omdala ngoba phela siyamazi obhedi impofu ngesikhathi segukura hundi wayevele sekuzana uPF ngo-1985 waba yicandidate yemguza wadliwa yikho ke siyamangala namhlanje ukuthi ekhulume labantu abadala ezama ukuthi ukuxolelana lokukhumisana umlotha kube khona yena uthela iphethuru emlilweni siyamazi ubaba inkosi uMabhikwa ede ngumuntu ofuna ukuthula elupane kakhulu ngokuthi abantu bazuze ububelo bonke laba bantu abahlukumezwa igugu round siyamangala ukuthi namhlanje ezedlulwe ngumbono Vice President uChiwenga okhulume sazi ukuthi uphezu kwamangcwaba abantu ababulawa mahlana ngegugu round thina bepisti lokho sicubungula sibhala amabhuku lama records ukwenzela ukuthi isikhathi sesifikile bonke labo abantu abaphathekayo bebulala abantu mahlana bazaba accountable asethuseli kodwa imbali fanele ukuthi bekhona ikwenzela ukuthi usapho lwakusasa baxolelane sifuna abantu abangahlokoza abanye abantu abangaqala abanye abantu ngoba siyakubona khathesi ukuthi ubaba umpofu uObedi ngazikhulumeli yedwa ukhulumeli abanye abakuzana uPF ababona ngani igugu round yayiyinto yokujabulisa abantu besindebeleni sihambile njengepiste amaprovinsi wonke into le singesizwe seZimbabwe hhayi emandebeleni kodwa
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngomholi wenhlanganiso emela abantu abathinteka kudaba lwegugu round ipost independent survivors trust ungumsekeli njalo wesikhulumeli se-CCC. Sokwedlule iviki, umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change, unkosazana Mo Blessing Ali ethunjiwe njalo engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Namhla lilanga lesishiyangalombili enyamalele. Ibandla le-CCC lithi uthunjwe lilunga le-ZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Lanxa amapolisa ekuvuma lokhu ayakulandula ukuthi udaba lolu lulokwenza lezombusazwe esithi uJamba akasilolunga le-ZANU-PF. Le yinto engamukelwa ngabe-CCC abathi amapolisa azama ukuvikela ibandla elibusayo. Sixoxele lunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uZulu abancedise alethe ubufakazi obugcweleyo yalobuqondileyo bungela ukuthi buyeleleka kuliphi icele lezombusazwe kungangena ezombusazwe lapha kuqala akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani umuntu lo wanyamalaliswa yini kuyini okwenzakalayo la kono kokukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayithandana laye wasuka wenzakala ukuthi kwamapolisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa kusho ukuthi ngezinye indlela asinikele amapolisa ithuba eligcweleyo ukuthi baphenye kuhle bephumele impumela eqondileyo andubana abazombangazwe lawa bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sisihle sigijime ngazo sikhulume okungayisiko basitshengisile Olinda Masarira bakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo bakhulumile even ureverend Sibanda kafihli ureverend Angleton Sibanda uyakhuluma malaye ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu 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 injongo kuyikungcolisa uhulumende weZANU-PF ngezinye indlela kuyabe kusenziwa i-opposition isebenza lesinye isandla sangaphandle besenza imisebenzi naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lowo uyanyamalalisa abantu uhulumende lowo yenzani konke konkwala kusenziwa ngokunjalo kathesike asithini amapolisa ayenze umsebenzi njengalokho kuvele umsebenzi omeli yenziwe umeli yenziwe amapolisa ukuthi kubonakala ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngo blessings ali okungaba ingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe efile kumele atholakale lo blessings ali.
Yebo uthi amapolisa kumele aphiwe ithuba lokuthi aphenye loludaba babagawule kodwa bakhona abakhala ngokuthi uhulumende weZimbabwe akaluphathi kuhle udaba lokunyamalala kwabantu ngoba sikhuluma nje kuloyitayitsamara oseleminyaka leminyaka wanyamalala. Kodwa lalamhlanje akwaziwa ukuthi washona phi lo hulumende akatsho lutho.
Udaba lukaItayitsamara ludaba oludala babankomo. Asifuni kube siloku sizwisa ubuhlungu izimuli eziyizwe ezayehlelwa ngumonakalo lo ongaka. Kodwa ke okukhona ukuthi udaba lukaItayitsamara lwenzakala uhulumende kaMgabe ngesikhathi lesane sadlulayo. Ngabona bona abantu ababekhona ngaleso sikhathi yibo babenempendulo engcono ukuthi baphendule udaba lwabo iTayitsamara kunyamalala kwakhe ngesikhathi seneso sabo uMgabe lesane sadlulayo ukuthi kwenzakalani ngayo iTayitsamara lokuthi kwaxwayisisa amapolisa batholani ngakho konoko yibo bamele belethe impendulo ukuthi kwayenzakalani ngaleso sikhathi kwakumele bakwenze ngaleso sikhathi kathesi unew dispensation kathesi lapha sesikhona akuseko konke konoko okuthiwa izinto zonke ziyenziwa ngendlela ezingayisizwa laba kwenziwa izinto kuhle kodwa uLinda Masarira sebesibonisile phambilini labo angela labo Reverend Sibanda ukuthi ezinye izinto lezi kathesi ziyenziwa ngabomu njengakhona okwade kusenziwa khona okwade kusenziwa angani kuthiwa abantu abayenza imovie laba abantu amalokuzeni be-opposition abe-MDC ade besithi ye ubani ucatshile usendaweni ethile lani basitshelile olinde ukuthi hayi into zangabomo leza njalo into ababezifundisiwe ukuthi bazenze zenziwe labo bayingxenye yako bayakufakaza pho ke nxa kulabantu abasilethelayo ukuthi kade bebekhona ngale kusenziwa bayakwazi ukade kusenziwani njalo kusenzelwani. So kubuya njalo kusikhulula ukuthi kutsho ukuthi okunye kwakhona kulokuganga kudinga ukuthi kuxwayisiswe ngamapolisa kubonakala ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo. Yikubona abanye abantu abanye bakhona labantu ababethe bona bacatshiwele ukuthi ulapha sebalekile ngaphandle kwelizwe nxa ukuthi into yakhona abanye bakhona kwathiwa babese-American Embassy befihliwe e-American Embassy. So konke konoku kulokuganga phakathi okukhona ukungcolisa uhulumende. Kodwa ke eqinisweni lokhu indaba kaZamara yindaba endala endaba ukuthi ngaleso sikhathi laba kwayenzakala ngakhona isikhathi sakhona yibo balempendulo ngakho lokho.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi eZimbabwe libhekane lendlala empilonyaka ngenxa yokuma komkhathi. iChronicle ithi uhulumende usethule amanyathelo amatsha ajonge ukuhlenga idola leZimbabwe eliqhubeka likhithika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibone Studio 7, salibonani. Hayi, siyaphila ngapha eCape Town. Hayi, sicela amandla ngapha eCape Town. Abantu bayoyika, bayesaba abantu, kodwa bathembanga. Besaba umnangako, wathi umnangako uyatshaya, wathi umtshaya njengobhuti wakhe. So hayi, sicela amandla, libakhuthaze, lithumele abantu abalezivindi apha eCape Town, simbala abafuna ukujoyina. Abasabazama ukubaqoqa nami ngapha eCape Town. Sazama ukubaqoqa, sabavula amakhanda ukuthi bebona ukuthi sasa siyaphi, bengahlali egangeni. Abanye bayazwisisa, abanye baseyesaba, amaNdebele namaShona kodwa kuyafana nje, baseyesaba konke. Ngizama ukukhuluma nabo abanye ngesiShona, hayi, abanye bayavuma, abanye bayesaba bahlobo. Ngicela incedise-ke nami ngapha eCape Town. Malikhona elibaziyo nani fake nje imeseji emafonini nabo nani ngicela ukwazi bevuleke izingqondo. Siyabonga.
Sanibonani kustudio 7 ndibingelelwa ngonyathi ngilapha eGwanda. Mfuna ukuphendula lo babo MRP obekhuluma ngokuthi he uSisi kumbuchamisa sebethu abantu beshoneni emathabelelende bahamba amabhasi bese thwala abantu bemashoneni bebaletha ngapha esindebele. Hayi 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 mhlobo wekhaya ulahlekile kakhulu ethi ngiqondise kancane. iSisi asiyo eqhasha emabhodara uyayibona iBed Bridge Border Post leyana akusiyiSisi eqhasha mtakaba kulabantu abaqhatshayo and futhi ubokwazi ukuthi ibandla elibusayo lapha eZimbabwe izizana uPF akusiyiSisi. iSisi ayilandi bantu ibathwala ngamabhasi baletha kobulawayo kumbe ngapha eGwanda kumbe yonke indawo kubo Western Pilsen kumbe kubo Bed Bridge ngwane. Hayi akuthwala abantu umuntu uyazizela ngokwakhe njalo asikuthi iSisi ilesandle kuqhashweni kwabantu abangasibo besindebeleni. Hayi khona lapho ethi siqondisane mtaka baba lingathi madoda lizama amavoti libese lezama ukugxeka ibandla libona lingazathi yileli strong iSisi noma lingaze likhulume kabi bafowethu iSisi thina singabantu besintwini lati singamandebele kodwa asiboni emarapiena le ibandla elingasilethele inguquko never asiboni sozamani ukuthi dinga indlela ukuthi liconsult abantu lokuthi likhulume ngayo ebantwini hayi ukuthi likhulume ngokuthi iSisi siyenza ukuthi hayi into ezindayi.
Sawubona nani kuStudio 7 mina ntanda uPaul la ndaba kaPresident akhuluma kube ngayo ngama Americans lama British lapho zimotshela isikhati uzimotshela isikhati ngaze ebe yasekela ama Russian akhe lawo ama Russian akhe lama China akhe la soze afa ncedile izwe leZimbabwe yena okusalayo kufanele nanzelele ukuthi ubonge kakhulu ngama British obafaka esikhundleni ngesikhati legenkulu uMongameli uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo into kumele beyinanzelele nje kuphela ukuthi ama British lawa lama Americans esikhuluma ngayo namhlanje asenza sihlupheke eZimbabwe yiyo afaka izalu PF yiyo afaka bona umnanagwa lapho engajona ezihlupha nje kuphela ukutshona ekhuluma kubi ngama British ngathi ngathi osalaye kutina kabuyele kuphele ecolisa lama British hayi madoda laphana saphambanisa soso abuyalihlalisela endlini zabona ilizwe liyaphumelela lehambe kuhle naloko utshona ezihlupha ama Russia lama Russia lokho le lokuzenini lama China lokho uzowestela isikhathi futhi into ezahlupha futhi ngokuhamba kwesikhathi khona ukuthi abantu babo bazathi ngeminye iminyaka abantu babo bazathi sebetshintsha labo sebefuna ukulandela okunye okwasayinwa ngamayinguye lama Russia khonoku kuzasihlupha khonoku futhi iRussia siqhathe ubhombe iZimbabwe.
Hayi bafowethu kanti lithatha abanjani Chris Kande Tungamili Nkomo lithatha abanjani bafowethu nami lingizweni bafowethu ngicela umbono wami nami ukukhulunywe phela ngathi nami ngizwakale ukuthi lami ngiyakhala ngomnankakho into engikufisayo ukuthi umnankakho aphume 2023 sibe sivota ukhetho olukhululekileyo sifungeniseni i-CCC madoda sikhona ukusebenza sikhona ukubona ukuthi siyakuphi nathi singaphandle kwelizwe sikhona ukuyafika emakhaya lapho siyesebenzele zinekhaya ayiphume lento le yabonga khuluma uThem Nkosi lana ePitoli usuke ekhaya ngale Zimbabwe endaweni yasemadophe emadojeni ngajabula kakhulu mali ngamlinga ngifunda madoda emoyeni sengiyathenya la mamira hayi ngifunda abanye baphindwe thina hayi asifundwa indaba.
Sanibonani bantu bakithi lonke kuStudio 7 ngiyalibingelela lonke amagumba manomhlaba ngalibulisa bantu bakithi eZimbabwe esindebeleni ikakhulu kodwa kusiya ngami kungayi ngokuthi asicabangi okufana naye aluba izaphu lomthwakazi ziyahlangana ikhulumisane nje ukuze sithethweni lo sithole mpela ngibijani bangahlangana nje ngabahlangana ngakho bekukhulume bekuvumelane abantu bakithi esindebele nabo bavamisanga ukuba lenkinga ma bekhulumisana izinto bavumelana ngaphandle nxa kuyukuthi uyabe khona usesetshenziswa kumbe izani lokuve kunganceda mpela isizwe sakithi esemandebeleni ngesikamthakazi kodwa masingaboni ngiso elinye sihamba sehlukene akunalapho esizayo khona nje liyabona nje lelokhu zeni kuthiwa kuyaqunywa ama-consequences lawa ukuthi vele bazama khona ukuthi singabi lakho esilakho. So bade kuhlangana kungasisiza okhulumayo Mike Spanda.
Siyabingelela kumthwakazi omuhle kustudio 7. Sibingelele ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga izindaba ezinhle ezingakhetha ihlangothi zeZimbabwe. Okhulumayo kungusiphiwe wakwaZulu olapha kwele-South Africa ngokubuya eCholotho esephelela u-Ward 7 ngaphansi kwenduna uSiphosho. Hayi, siyazizwa izindaba lembono yabantu mpela bahlanganisa bafuna ukuba iZimbabwe iphakame, kodwa mbono etshiyeneyo futhi ehlukumeza ukuthi sicinizane futhi iphumelela ekwenzeni kwayizinto kakhulu. Ke ngiphosa amazwi kwabake Mthwakazi kakhulu abathi Republiki Mthwakazi MRP. Sibuya khona eCholotho, sizalwa khona, sihluphekile, siyayazi iCholotho legugurawunde, siyazi impela ukuthi sisuka njani. Njalo asikho ukuthi siyayigxeka Mthwakazi, siyithanda ukufa, kodwa ngesizathu sokuthi siyavula umqondo sibone ukuthi okuzasilungela yilokhu nalokhuyana. Abantu abazama, asitsho ukuthi bona bavalekile abavula amehlo, lawo bavule ngendlela abavule ngayo imiqondo. Kodwa eqinisweni elihle bakithi, ake sixhaseni i-CCC, ake sixhaseni uChamisa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abe-ISIS bathi yibo ababulale abantu abalishumi lanhlanu kwele-DRC. I-Voice of America yona ithi esinye sezigilamkhuba ezimbili zakwele-Kenya ezidingwa yimelika uBadru Abdul Aziz Saleh usebotshiwe. Siziphethe ngodaba lwemelika. Isiqalile imbuthano yokulungiselela ukubekwa kwabafundi abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ababulawe ngowesilisa ohlasele esikolo seRope Elementary School ngompopo ngeviki edluleyo esigabeni seTexas. Izolo kube lemikhosi yokuvalelisa abafundi ababili besifazana ekade beleminyaka yokuzalwa elitshumi. Ababili laba bachazwe njengabantwana ekade belekusasa elithembisayo njalo ekade behlala nje bezijabulela. Owesilisa owabulala abantu laba laye wadutshulwa ngamapholisa wafa. Nansi ebezihamba phambili. Kulomtshayeli owe ngendizamtshina yakhe wafa embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika. Kusolwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obed Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamili nkomo.